Uzulu wezansi emaNdebeleni seleminyaka ebhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kungakho kuna kwalo lonyaka uJaining lilethemba lesivuno esihle. Kodwa umonakalo osudalwe yileli zulu sujiye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngobuningi balo okulakho kudala ukuthi bengafuni kuhle ngoba izilimo sezitota njalo sezihlaselwe imhogoyi. Izulu elinendaweni ezithiyeneyo ezansi emaNdebeleni kuvike edluleyo lithi umonakalo omkhulu. Umnumzana Mduduzi Chakalisa oyisakhamuzi ludumbe Bay Bridge uthi abanye bathethwa ngamanzi kulandela ukuna kwaleli zulu.
Izulu dala umonakalo ongenziwe emavikini lawo edlulileyo. Wona ama bridge athethwe ngamanzi, labantu thethwe ngamanzi, abanye balandela inkomo zabo ade zingene emfuleni ukuthi bezithatha ngangalo zama ukuchapha ngesikebhe. Isikebhe lesiyana sathathwa ngamanzi. Waswelakala bonke abantu abayi-4, ababili babatholakaleyo, abanye ababili lokhu bengakatholakali. Lona izulu khuline kakhulu.
Ngaphandle kokulahleka kwempilo, ihhofisi likasikomithi e-Bay Bridge libike kulivika ukuthi imuli ezifika 500 zisele zisegcekeni ngemva kokudilika kwemizi yazo. Umnumzana Love Moncube oyisakhamuzi sakumalaba ku-Ward 7 eMatobo South uthi izifuyo zabo sezisengozini kulandela ukudabuka kwedamu leNgoniwa eliyilo abalithembileyo esigabeni sabo.
Sele sikhala amanzi ahambile kho esingasakwazi singasela amathemba ukuthi njengoba ngalesi sikhathi somnyaka umnyaka sizawuqeda izifuyo zethu zinathanga. Idamu mpela ekade sikhangelele ukuthi ngendlela ebelila amanzi ngakhona beligcwele ngakhona besizithelile ukuthi uDisemba ngafika lilokhu lilo amanzi ukuthi alibana sikhalo sethu siyezwakala damu lethu litshetshe livalwe lapho elidube khona.
Umnumzana Topias Pando isakhamuzi efumuko eKwanda South uthi labo behlelwe ngumonakalo ofanayo.
Damu elinye lisuke ladabuka lachitha amanzi khona ukuthi damu lihambile, elinye kithi khona ngapha nje okunye sikubonayo ukutshawa kwamadonki imbane.
Ngaphandle kokudilika kwezakhiwo isivuno salonyaka silakho ukuphazamiseka kutsho umnumzana Patrick Marupi.
Izulu sibili linile sibili kakhulu, abantu balima izilimo amabele, inyawuthi, umumbu. Kodwa kathesi osokukhona kukhanya imhogweyi iyaphambanisa abantu ezilimeni, kakhulu ibaphambanisa emunjwini, iyadla umumbu. Pho besicela uncedo ukuthi singathola uncedo bani olungabulala lezi zivungu imhogoyi.
Endaweni ezibalisa kosiyoko e-Bay Bridge lasesilonge eKwanda South amabholorho athethwa ngamanzi. Ibholorho elikumfula umbembese West Nicholson emgwaqweni osuka kobulawayo siye-Bay Bridge liyalungiswa ngemva kokudilika kwalo kwelinye icele kuviki edlulileyo. Osaphethe isihlalo somqondisi wesabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthe ukusamela cele imvumo kubakhulu bakhe phambilini ngokuthi asilandisele ngomonakalo obekhona kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.